Ukuthuthuka kwendawo kakudingi ukuthi kuze kuthiwe kulo mcimbi kumbe umdlalo owenkululeko. Akudingi lokho, kudinga ukuthi nsuku zonke kusisa ilanga kusebusuku kunini uhulumende abone ukuthi ulungisa uyaphucula izindawo uzenza zibe ngendlela eqondileyo. Kambe kunje kutho ukuthi enkayi sokumele ukuthi size sibe lo mgwaqo kumele kube kuthiwe kule independence ezafakwa khonapho. Njalo i-independence yobe isenzakala kanye ngomnyaka, kutho ukuthi ngalelo viki okuzathiwa kule independence kumele kungathiwa kulungisa umgwaqo. Sikubona kuyinto engasebenziyo leyo, nguhulumende nje ocatha ngomunye owehlulekayo ukwenza umsebenzi kodwa angavumi ukuthi uyehluleka. Akusebenzi lokho, kuyinto lokho.
Indawo yeBuyela lapho okuthutshelwa khona lo mkhosi lonyaka yenye yendawo ebezikhangelane lo mkhuhlane wekholera ongakapheli. Ubona sengathi lokho akusoze kufake abantu engozini na?
Lokho vele kumgceke ukuthi kuzabafaka engozini, kuyatshengisa futhi ukuthi uhulumende ufuna kunguye. Ngabe ngabantu abathe sifuna ukuthi senze umdlalo wethu la ubeza ngenela athi hayi alivunyelwa ngoba kule kholera. Vele uhulumende uyabonisa lokuthi abantu akalandaba lawo, impila kahle yabo akalandaba lawo, ngoba ikholera wale ungayikhangela vele ukuthi ibe khona amanzi kawakho inangcolile. Ngumlando kahulumende vele konke khonoko.
Udubo lwamanzi sibona liqhubekela phambili koBulawayo kanye laseHarare, kodwa uhulumende sithi uzakwemba imigodi efika 24 eBuyela ngendlela yokulungiselela umkhosi we-Independence Day. Lo likubona njani lo?
Lo phela nguhulumende vele ohlangothi, akumangalisi nxa engathi uzagebha eBuyela iBulawayo engalandaba lakhe, ngoba nguhulumende obusa owezanu okhangela ukuthi izanu ivotelwe ngayo. Lapho kuvotelwe khona izanu yikho lapho kuthiwa izinto kahle okufaka khona ama-resources. So thina-ke siyi-Freedom Alliance akusimangalisi lokho, ngoba vele yikho esikukhangeleleyo. Uyabona umuntu oxhwalileyo nxa esenza ukuxhwala awumangali. Umangala mhlawumbe umbona engathi wenza into enhle ukuthi kanti namhlanje kutho ukuthi ungenwe ngumoya owesonto yini.